Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 13 Mpandula 2022 mo Cape Stove. Endabeni zethu lamhlanje. Izakhamizi elupane zithi ababalisi okuthiwa basekela umongameli Emmerson Mnangagwa phansi kohlelo olubizwa ngokuthi Teachers for ED sebetshona bekhankasela ukhetho oluzayo athi ukufundisa abantwana. Uhulumende ubikwa esithi udubo lokucitsha kwamagesi elizweni soluzaba nganeno ngoba isithithi se-Wange Thermal Power Station siyalungiswa. Kuhlelo Woza Friday kuliviki sileqembu lamajaha wodwa acula umdumo wesitatamiya ahamba ngegama lokuthi Indosakusa The Morning Star. Zonke lezi ndaba lezinye izosizwa kulo msakazo. Izakhamizi elupane zithi ababalisi okuthiwa basekela umongameli Emmerson Mnangagwa phansi kohlelo olubizwa ngokuthi Teachers for ED sebetshona bekhankasela ukhetho oluzayo athi ukufundisa abantwana. Umnumzana Thembelani Moyo, isakhamuzi sekwarayi elupane, uthi baningi ababalisi abangene kuhlelo lolu okwamanje abasebhinga emhlanganweni wokhankasela umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla elibusayo. Umoya uthi abantwana sebetshona bebhodabhoda ezikolo, ababalisi bona besenza santando. Uthi lokhu kubisela muva imfundo yabantwana esigabeni lesi esaziwa ngokuba labantwana abaningi abangenzi kahle ezifundweni.
Abantwana abasafundi ngendlela ngoba sekunama-unions ayenzakalayo akukhankasela ibandla elibusayo eleZANU-PF. Kule union entsha ebizwa kuthiwa Teachers for ED, izikhathi eziningi ababalisi abasatholakali befundisa abantwana behamba bekhankasela ibandla elibusayo. Kungakho abazali nenkunzi bayakhonona kakhulu kakhulu ngendlela abantwana abangasafundi ngayo ngoba ababalisi labo sebengene ehlangothini lwezepolitiki.
Singathi ababalisi batshona besenzani khonapho bolabo okuthiwa Teachers for ED?
Sekule mihlangano eminingi ebizwayo engaqedakaliyo ngezikhathi zokuthi ababalisi bebesemaklasini befundisa abantwana bethathwa behanjiswa kwamanye ama-district besiyakhankasa bekhankasela ukhetho olokumnyakozayo.
Pho manje ezikolo-ke sokutshona kutsha umoya kuphela?
Ngendlela eyenzakalayo akusela nto ehambayo ngoba ubona abantwana bezilazula yonke indawo, abasela sikhathi sokufunda ngendlela yokuthi ababalisi babo bengasatholakali ngoba behamba bekuyona leyo union.
Singathi izikolo lapha sikhuluma ngezikolo ziphi khonapho-ke lubani?
Izikolo nje zonke nje kuyenzakala, ababalisi sikhuluma nje abanye bangikhona abakhethwe bahambile basebhinga kathesi bakhona le ehlelweni lelo lwe-Teachers for ED. So kuyasidanisa kakhulu singabazali ngoba kunje abantwana siyababhadalela ama-school fees, sithi sibabhadalela abantwana abasatholi indlela yokufunda ngendlela efaneleyo.
Singathi vele abantwana bona bathini? Bathi vele abasangeni khonapho ezifundweni kumbe bamelela oticha baze bephenduke?
Abantwana bahamba esikolo kodwa indlela asebefunda ngayo nje loba ubabuza nje abantwana abezi ukuthi hayi izifundo wonke sacina ukufunda kumnyaka ophelile ngendlela yokuthi ababalisi abasatholakali esikolo.
Pho kumele kwenziweni lapha Moyo?
Kuzima kakhulu, asazi ukuthi yona iministry njengoba uhlangothi lolu ama-ministries wonke esekhankasela ibandla elibusayo, asazi ukuthi into yangikhona isikhalazo, izikhalazo zangikhona ukuthi singabazali sinje singazifaki kubani.
Unumzana Thembelani Moyo, isakhamuzi selupane, sixoxelaye esejotsholo. Sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu labaphathintambo bezemfundo kanye labakubandla leZANU-PF eMatabeleland North. Uhulumende ubikwa esithi udubo lokucitshwa kwamagesi elizweni soluzaba nganeno ngoba isitishi se-Wange Thermal Power Station siyalungiswa njalo ezinye ingatsha zaso ziqalisile ukusebenza namuhla. Amagesi abesicitshwa mahlayana elizweni lonke jikelele ngenxa yokungasebenzi kuhle kwesitishi se-Kariba le-Wange okubangele ukuthi abantu bethwele nzima bathwale nzima bathwale amagabha avuzayo bedinga ezinye indlela zokuthola okokusebenzisa endaweni zabo. Kusenjalo isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Thembelani Dube uchasisa udubo olubhekane lezakhamizi ngenxa yalolu hlupho kungxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga.
Ukuhamba kukagetsi kusuka kube lemithelela eminingi kakhulu engemihle. Nxa sinanzelela uzafica ukuthi abantu ikakhulu omama sebesiba lomlando wokuthi bayidinga inkuni, bagcine bengena emachokochokweni lapho sebengabanjwa khona iganyavu yizikliwe ezingabe zihlezi khonapho eguswini. Okwesibili-ke sokubangela ukuthi labo abantu mbesithi abantwana kumbe umuntu osebenzayo nxa efuna ukusebenzisa ukukhanya kwegetsi ukuze ayenze umsebenzi wakhe, like sokusiba lohlupho futhi ngoba sokumele ukuthi aqalise ukudinga amalayithi lawa wesola ngezindlela sokungenye indleko esifuneka khonapho. Kukanti-ke uyabe ethemba ukuthi ubele getsi emzini wakhe, kodwa-ke sokudingeka ukuthi agcine edinga ezinye izindlela zokuthi akhanyise okugoqela amakhandlela lawo la amalayithi amasola, khonokhana-ke sokungenye indleko emulini. Kube sokusithi-ke ekuphekeni lapha kugcina kubangela ukuthi abantu babasimlilo kuthunqe kugcwala intuthu iganga lonke leli nxa sokuthe sokufika isikhathi sokuthi abantu bapheke. Kukanti-ke kwezinye izindlu lezo ezingabe zile minwe mbesithi izandla ezingcono sebengathenga igasi, kodwa-ke igasi yakhona layo yembe eqolo ngokudula. Ngoba siyakwazi ukuthi eZimbabwe izinto ezinjalo zithengiswa ngama-US dollar kumbe ngama-rand, suzafica ukuthi eje yabichiphile mhlawumbe i-KG si-US dollars, i-US dollars asiyomali encane, ufica ukuthi imuli mhlawumbe igcina kumele ukuthi ithenge ama-9 kgs uya kuma-10 kgs or 15 kgs ngenyanga. Nxa usuthamuza ngothuke laphana sokuyimali enkulu kakhulu ezimulini lezo ezingabe zifuna ukuthi zisebenzise igasi. Igasi-ke njalo futhi ingozi ngoba sokungenzakala ukuthi nxa kulabantwana abancane bachilachile kugcine kudubukile nxa sokuthe yagcwala endlini yonke lapha kutshisa izinto kulimaza abantu kufa abantu. Ngezinye-ke izinhluphe ezibangelwa ukuhamba kukagetsi. Kuthi-ke nje esigabeni jikelele uzafica ukuthi kuyazokumnyama sokusesabeka. Kulezi insuku izigebenga zibhahile koBulawayo, yibo-ke laba abantu ababesebebhodabhoda bethathela abantu abazihambela abatshayisa emsebenzini izikhwama zabo bebhodabhoda bahle bathi camba lapha emidulini yabantu babandakele emiduli kuthi nxa sokuthe kwahlwa-ke yiba sebeqasa ukuqoqodela abantu. Ngoba siyakunanzela ukuthi koBulawayo ngenxa yokuthi sokuhlala kumnyama izigebenga seziqalisa ukusebenza ngama-8 seziqalisa ukuqoqodela abantu ezindlini. Kuthi-ke ngenxa yokuthi amagetsi kwesinye isikhathi ahamba ngovivi fica ukuthi abantu ngama-4-5 uze sebehlaba umkhosi sokungena amasela. Konke khonokho-ke kuyimithelela yokuhamba kukagetsi osokuthe kwabhakha kulezi nsuku. Njalo nxa sokunjalo futhi kuphinda kubangela ukuthi amanzi emalokitshini angaze enela, ngoba siyakwazi ukuthi amanzi ethu esikhathini esiningi kibo criterion lapha aponjwa khona kibo magwegwe lapha kumagwegwe reservoir kufuna amagetsi. Nxa-ke amagetsi engasekho nokumponjwa kwamanzi la ukuthi azafike kulezi ndawo kugcina kusilela amalokishi agcina ngasela manzi. So, uhlupho nje ngamafitshane ukuhamba kwagetsi kubangela uhlupho olukhulu kakhulu.
Njengenhlanganiso selike laxoxisana leziphathamandla eziphathelane lalolu daba na ukuthi lizwisise ukuthi imbangela yini njalo ingaqedwa ngani?
Siyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, sivele sijale ukuxhumana labo enkundleni ezitshiyeneyo, kungaba ngama-imeyili, kungaba ngabo-Twitter. Labo besiqhuma besitshela ukuthi kungaba lohlupho lapha lalaphana.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Abadabuka eZimbabwe abahlala eFlorida bathi izulu lesikhukhula uHurricane Ian libachiye bethithibele ngoba libhidlize izakhiwo zabo lokunye. Bathi kwamanje bazama ukulungisa izindlu zabo ezidilizwe lizulu leli elibulele abantu abangamajumi amabili lanye 21. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba umphathi wesigodlo lesi uGovernor Ron DeSantis uthi kulezigaba ezifana le-Fort Myers ezibhidlike okumangalisayo. Uthi uzafunakala imali eningi kakhulu yokulungisa okonakale esabelweni sonke ngoba amabholoho, izindlu, amasimu lokunye kubhidlikile. uMnumzana Runyalaro Mazana odabuka eZimbabwe ohlala eFlorida uthi konakele kakhulu emzini wakhe lezinye indawo.
Mina ngilapha ngise Orlando Central Florida. Ngathi kona kube kulamanzi izulu elinetha kakhulu kube kungahambeki and all the winds going on. The roads flooded and you can't go out. Ungakona ukuthi siye emsebenzini. So sibesiloku sihleli ezindlini.
Singathi kuthe kuvuka izulu leli wena ubungaphi njalo kwini okubonile khonapho?
Ngibesendlini because the authorities had advised us against going out, so ngibelokhu ngisendlini, but it's been wind and raining and isihlahla zilokhu siwa, so yeah, it's like that.
Khathesi-ke liyenzani?
Khathesi sosilokhu sihleli endlini but ungani sokungcono sokuhambeka, but uthi imigcwago eminingi lokhu i-flooded, so silokhu sihleli ezindlini asisahambi emsebenzini.
So ubona ngazani-ke ukudla akusoze kuhluphe khonapho, njalo abanye abadabuka eZimbabwe labo babhekanela khona kuyini obhekanela kho?
Yes, ngathi abantu abaningi ya babhekane ngalokho, but ukudla angiboni ukuthi kuzahlupha. I think things are going to do okay soon.
Singathi okuhluphayo kathesi kuyini kakhulu?
Ukuthi awuhambeki nje ukuthi uphume usiye emsebenzini kumbe ngapi. It's not safe.
So singathi-ke imisebenzi-ke nxa abantu bangasasebenzi pho imali zathatha ngaphe kubhadala amarenti lento ezinjalo, njalo lezindlu azidilikanga yini?
Sikhangela ukuthi maybe kusasa siyabe sesihamba emsebenzini. I've checked with a lot of guys from Zimbabwe. I haven't received any report of any where their house destroyed. So for now, for most Zimbabweans, I think they are safe. In case I move to Kumela, we are in Zimbabwe, and in King Abala, I go to Abala, I'm a electricity, Abala power, but izindlu zabo zise angikatholi report ukuthi kulomunye ohamba esibhedlela kunge olimele asikakutholanga lokho.
Indawo lapho khona kolampo Mazana kuthiwa kungaphi?
Lapha ngise Orlando eCentral Florida.
UMnumzana Runyalaro Mazana ngodabuka eZimbabwe ohlala eFlorida kolampa kwele Melika. Sixoxela ese-Orlando. Elokutswana namhla linanze usuku lukazibuse. Selifikise iminyaka engamajumi amahlanu lasithupha 56 lathola uzibuse. Intaleli zindaba yeStudio 7 uMkhondisi Dube usedulela lolo daba useBuhaberon kweleBotswana.
Embikweni awethule ukunanza leli langa likazibuse, uMongameli Mkhwetsi Masiswa kweleBotswana uthi uyajabula kwamagama ngenqubela phambili ilizwe lakhe selenzile lokhe lathola uzibuse ngomnyaka ka-1966. IBotswana yayingamanye amazwe ampofu umhlaba wonke jikelele ngesikhathi ilizwe leli lithola uzibuse, kodwa khathesi libalelwa njengamazwe anothileyo kuzwekazi le-Afrika. Lokhu kwehlukene uma kuqathaniswa leZimbabwe engumakhelwane weBotswana. IZimbabwe seyehlela emuva isingamanye amazwe angele mali, kukanti ngesikhathi lithola uzibuse ngomnyaka 1980 kwaulilizwe loluju lobisi. UMnumzana Mkhululi Moyo oweZimbabwe ohlala eHabroni uthi kulo mehluko omkhulu phakathi kukazibuse weZimbabwe kanye lo weBotswana.
Independence yalapha ngesingathi uzibuse walapha kuleli lizwe nxa siqathanisa lekhaya, kulo mehluko kakhulu engiwubonayo, ngoba ngiyananzelela ukuthi abantu balapha abaningi angikaze ngizwe even oyi-one umuntu ekhala ngokuthi independence yalapha ingathi uzibuse walapha unguzibuse wabanye abantu. Nxa sikhangela qathanisa lekhaya, njengobana sikhangela ukuthi ekhaya ngale silezinye izimo ezike sike sahlangana lazo, uzibusi walapha nguzibusi womuntu wonke, kungakhathalekile ukuthi yiphi political party, opposition ruling party.
Kukanti uMnumzana Stanley Ncube uthi ingqubela phambili eBotswana iyatshengisa ukuthi ilizwe leli liyazibusa.
Ye, lamhlanje kuyi-independence eBotswana, siyajabula, sijabula labanikazi belizwe. Ilanga elinje lisikhumbuza ekhaya lapho esabaleka khona, sibalekela inotho engekho sizoyidinga kwamanye amazwe afana laleli. Nxa sibakhangela abantu laba siyabajabulela kakhulu, ngoba ungakhangela ngomnyaka bethatha i-independence yabo ngo-1966 ilizwe leli kube kuliganga kungelamgwaqo ongelani kathi sinxa ukhangela uzabona ukuthi kuphucukile kulama highways kulama damu kuyakhanya sibili ukuthi hayi bayazibusa bayajabula xa sikhangele kithi lesibona amgwaqo ayisekho kusikhumbuza ukuthi independence le yasilethela udubo
iBotswana yamukela izizalwane eziningi ezivela eZimbabwe zibalekela ubunzima bomumo womnotho unkosikazi Abinyoni osebenza eHabron uthi kwele Botswana kuyakhanya ukuthi kulozibuse abantu bekhulelekile
ya siku-independence yeBotswana iBotswana lilizwe elihle sibili lilizwe elijula ukubisi izinto zakhona zonke zinhle imigwaqo mihle konke ezitolwa uswelile uthola ufunayo uyaluthola yiyo independence okuthiwa abantu bayazibusa lesiyibonayo hayi khona eyakithi leZimbabwe okungela okungela mgwaqo okungela kudla okungelani abantu basemajele kodwa kuthiwa siyazibusa siku-independence abake bakhangela abakwamanye amazwe ukuthi independence injani bake babheke kwele Botswana
usuku lwe-independence day kwele Botswana lunanze ezabelweni ezithiyeneyo kodwa umcimbi omkhulu kade osenkundleni e-National Stadium esigodlweni eHabron lapho uzulu akade ethe kwaqa ukuzobona imbukiso lokusithokozisa okuthiyeneyo umongameli Masisi ungenele lo mcimbi ngaphambi kokwethula umbiko wakhe wosuku lapho athe kusasa ilizwe lakhe iyathembisa ukumalisayo umnotho weBotswana uyenza kuhle kakhulu ufuqwa imali ilizwe lele liyithola ekuthengiseni amatshe aligugu awamadayimani ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana
Okumanje wathi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wakwaleMelika.
Umhlangano osanda kuqhutshwa ASEAN RIP ngamazwe omanyano we-ASEAN lomeli weMelika obona ngezokuthengiselana unike eleMelika ithuba lokuveza ukuzinikela kwalo ku-ASEAN lenhlelweni ezokuqinisa ubudlelwano lapho eleMelika lithengiselana lamazwe e-Southeast Asia. Ekhuluma lentatheli zindaba, umhlangano ongakaqalisi umeli obona ngezokuthengiselana uCatherine Tai obe ngumgcini sihlalo kulo umhlangano ndawonye lomphathi intambo wezokuthengiselana kwele Cambodia uPan Sorasak uthe iASEAN ingumkambo owesine ngobukhulu emhlabeni wonke jikelele eleMelika lathengisela iASEAN lokuthenga impahla ebiza amadola angaba ngamabillion edlula amakhulu amane 442 billion ngomnyaka ka-2021 okutsho ukukhuphuka kwesilinganiso sokungamachumi amabili lambili ekhulwini 22% okwedlula umnyaka ka-2020 ngenxa yokuqakatheka kobudlelwano leMelika le-ASEAN uMongameli Joe Biden wethula isaziso emhlanganweni weleMelika le-ASEAN ngenyanga kaNkwenkwezi eWashington DC ngokutshala imali efika izigidi ezilikhulu lengxenye zamadola 150 million ehlose ukusetshenziswa enhlelweni ezijonge ukuqinisa ubudlelwano ezigoqela ukulungisa imitshina yokugaya umlilo kagetsi ngokuhlanzekileyo ukulolonga lokufundisa imisebenzi yezandla ukuthuthukisa inkampani ezizimeleyo lokufundisana ngezemfundo kanye lamasiko leyo mali yayingeyokungezelela phezu kwezigidi ezilikhulu lambili zamadola 102 million eyayikhulunywe ngumongameli Biden emhlanganweni weleMelika le-ASEAN owaqhutshwa ngenyanga kamfumfu nyakenye eyayikhangelelwe ukusetshenziswa lapho kuncediswana kwezempilakahle ezomkhathi enhlelweni zentengiselwano lokunye ekuqaleni komnyaka eleMelika lagcizelela ukuqakatheka kokuba lezimiso okumele zilandelwe ekulawuleni indaba zamalungelo ezisebenzi kanye lokulondolozwa kwezemvelo ebantwini bonke besigaba abahlanganisa labohlelo lwe-ASEAN United States and Investment Framework Arrangement ngesikhathi somhlangano okhulubisana ngezokuthengiselana lamalungelo ezisebenzi owe-US-ASEAN Trade and Labor Dialogue. Impumelelo le ngeyinye yemizamo kahulumende kaBiden yokubumba umncintiswano emhlabeni wonke jikelele okuba phezulu kwentengiselwano lwano ezihlonipha ilungelo lezisebenzi zinakekela umhlaba njalo zibumba amathuba omuntu wonke kutsho u-US Trade Representative uTai kunkulumo abayikhiphe ndawonye sebegqibe umhlangano amalunga e-ASEAN laweMelika atshayele ihlombe ukuxoxisana kwamalunga wonke bebonisana indlela abangenza ngalo njalo olunye uhlelo olutsha lwe-ASEAN Economic Futures oluyabe lujonge ukuqhelisa uhlelo lwe-ASEAN Strategic Partnerships olwasungulwa
ngumongameli Biden. Kusenjalo, baphawulile ukuthi umhlangano ugcizelele ukuqakatheka kokusebenza kwamazwe abo ebambene, ukulandela umthetho wamazwe ngamazwe, njalo lokuhlonipha ilungelo lokuzibusa okuyikho okunika ukuthula lokuchuma emhlabeni wonke jikelele, kanye lengxenye ezijiyeneyo zomhlaba. Ilizwe leMelika lihlezi lizinikele kulabo abalobudlelwano labo, labasebenzelana labo eSoutheast Asia, abaphakathi kokubona ukuthi ikusasa yesigaba sabo seIndo-Pacific sivulekile, sizinzile, siyaphumelela, siqinile njalo silokuthula njengokutsho kukamongameli Biden.
Wezemidlalo uSidney Green waye umdlali wenqindi okwamanje osekhekeja umdlalo lo. Uzama kulolonga abatsha eziwayo. UJoseph Njanji usiphalo lodaba.
UGreen sevuselele iqembu leYoung Arts Boxing Academy elalivele likhona kudala. Leli qembu litholakala eFamona koBulawayo. Uthi umdlalo wenqindi kuye uvele usegazini.
Ngaqalisa iboxing ngile, I think 11. Dala labafana sikhomba udlala, ngase journey arm. Manje intend training army abangani bami batshele omkhulu weLlewellyn Barracks ukuthi kulo thomi osebraid kuthiwa nguGreen bathi mbise la bangitata bangihambise eLlewellyn Barracks aqalisa khona kufana boxing ekhanda man ngikholisa iboxing abanye bengafuna ukudlala lam and babebisa ama-rugby player ama-giant amakhiwa ngibathaye not even a minute. About 10 of them, this is one after the other. But
uGreen uthi udlale ezilolonga labadlali abaningi abaduma ngeminyaka ilizwe lingakatholi uzibuse.
Azange ngenze professional, but you can take me professional. Ringo Starr.
Yeah.
All kid power in them, I should train with those boys. Ringo Starr, he's the guy that brought me into boxing. Cholo fighter, Michael Papala, kid power, I used to spar with kid power.
UGreen uthi uncedise abadlali abaningi ababeloduma kumdlalo wenqindi abagoqela wayeyingqungquthela esigaba se-heavyweight elizweni uThamsa Ngadube.
Uthamo yangazi, yes. Uthamo wabuya funa ama-tips futhi ngimhlele. Manje wabuya, wathi ebuya. That you will be a full time sparring now. When you have to food is some funny boxing, you know.
Intatheli zindaba yemidlalo elodumo uLove Modube uthi kuhle ukubona
abake. Yes, siyabonga kakhulu ke mfowethu khonapho ke Joseph Njanji. Sike sibone nge Was a Friday ukuthi silanda namhlanje.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to pogine. Was a Friday, my sweetie.
Kuhle lo Woza Friday kule viki leqembu lamajaha wodwa acula umdumo wesichathamiya hamba ngegama lokuthi indosa kusa the Morning Star. Bacula bekoBulawayo. Asizweni kunengi okuvela kumsakazi weStudio 7 ezatshisa sibanda.
A fool, a little mazulu.
Leli qembu lidla amalangabi njalo labalandeli abaningi emhlabeni wonke jikelele. Indlela abacula ngayo esiqathamiya qumba abalandeli balomculo abaningi. U-Innocent Spanda umele leli qembu yekela sizwe imbali yendosakusa ngamafitshane.
Ngimele iqembu le-Indosakusa the Morning Star eyaqala ibizwa ngokuthi Impumelelo Shining Stars eyafunywa mhla ka 7 May 2001 endaweni yasenqameni eGwanda ngaphansi kwenduna uMathema. Sesisuka kumpumelelo Shining Stars ngokuya kwesikhathi sesithi Indosakusa the Morning Star. Indosakusa the Morning Star ilamalunga ayi 7 sesilamadlalade akwana 12 esesiwa recording.
Na simhlolo yamabantu bahlisa utshani kwenzenjani na amaphoyisa sekuwampumzedlemini zidlala phezu boshelwe khona awusuka majoja nabe politiki nabo basala umdlalo mubi kuthi sikhabane sodwa nje maye maye babo maye maye babo iqiniso liya baba amanga amnande poise
Basuka batshintsha igama elithi Impumelelo Shining Stars abasungula ngalo iqembu bazibiza into sakusa the Morning Star kwakutheni mdawini
owasiyenza sitshintshe igama kahle kahle Impumelelo Shining Stars sakunanzela ukuthi zinkanyezi eziningi kakhulu odinga uswele ukuthi uzalandela yiphi sase sikubona kufanele ukuthi kumfanele silandele inkanyezi A1 yikho sabuya negama elithi indosa kusa the morning star okwasiyenza sathanda kakhulu ukuhlabelela umculo wembube isicathamiya iBlack Mambazo
labayilitha abalikhipha emcimbini wabo kusasa kobulawayo kusitsho ukuthi sibela amadlela nje alijumi nambili fakaza dawu
siyalontsha i-album LS12 kusasa nje kusayo ngomgqibelo mhlaka 1 October i-album lelo lilesihloko esithi isililo sentandane siyalincusa kuyo yonke indawo okhona ukubana sizoncedisana sisapote lo mculo wasekhaya ogcine ubuntu bethu uJoseph Shabalala ubaba osiwadlula emhlabeni nguye wasikhuthaza kakhulu ngomculo
uDonsana Nzima yekakan iminyaka shumi lasikhombisa ayifunanga nisho lentebelishi yafa ngomlanjana Bonka bantu magaitela Baibisa tubegile Tupegile Katasile Westila nzima Yonda la mina ya benitela uyo Mapendu ginfegisa
Itambu nendosakasa liti licela uzulu alisegele Ngokuthenga umculo walo Bayatholakala ukuculela lawe mlaleli
Abasifunayo ukusihaya siya entertainer kuma events wonke ongacabanga Abasifunayo ungangena ku social media platforms wonke ubhale indosa kusa the morning star uyosithola then abafuna ukusibamba emafonini
Kusasa akubizwa ozwayo lapha iqembu lendosa kusa The Morning Star labe liphakulela uzulu idlathe labo elitha elithi isililo sentandane kobulawayo yibo bezilaba kuhlelo waza the Friday the cause the Morning Star mpela sonde mnandikini lonke igama lami ngeza Jesus Banda
Yaphuma lesindaba
zami kwatobanya
kwatobanya
yilele
mama
kwatobanya 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 kwatobanya
Awu bantu kwazi kwaba mnandi lapha emsakazweni wespido 7 Oliver Lesaka injabulo umthembo sithemba ugives to Ben City libe lempela viki lijukela
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.